Iningi lithi lilindele ukubona ukuthi inhlelo zikahulumende ezokuthuthukisa umnotho welizwe zingahlenga abantu ebunzimeni abathi babhekane labo, okugoqela ukukhuphuka kwentengo yempahla amahlayana kanye lokusilela kwamagesi, amanzi lamafutha ezimota okuhambisa. Umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube usanda ukuthembisa ilizwe ukuthi ukumiswa kohlelo lokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe kumaviki ambalwa edluleyo kuzaletha ububelo kwezomnotho welizwe. Isiphathamandla sebandla lezanu PF uMnumzana Joseph Chuma ongusomabhizimusi uthi uvumelana lo mnumzana Ncube.
Izithelo zangoma seziqalile ukuvela, lokhu ngikusho ngoba ungabhoda izitolo nijikelele uyathola ukuthi intengo ziyehla lapha nalaphana. Ziyabe ziyehlala ngokufuthiseka kwethu esikufunayo, but okusalayo umahluko ukhona, intengo ziyehlile muva kokuthi kona sofakwe lowo mthetho omusha. So ithenga amabhizinisi akhe say ukuthi kona kuyakhanya lapho esiwa khona.
Omunye ovumelana lokumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Iqiniso whether likhulunywa yizane kumbe likhulunywa yi-MDC kumbe likhulunywa ngibani, iqiniso ukuthi vele lokhu sikubheka njengento esifuna ukuthi siyenze siqhubekela phambili. Inkinga eba khona yokuthi ezompangazwe zeZimbabwe sizibheka kile kuhlobo lamanye amazwe azilungiswanga. Yikho lapho umthuli ongabe phambanisa khona ukuthi acabangele ukuthi kungalungiswa ezomnotho ezombangazwe zingalungiswanga. Ezokuntonza kwabantu bezalo okwenzakala kudala nje kungalungiswanga.
Kodwa abanye bayakusola lokho ngoba besithi imali yama-bond notes ayisebenzi ukuwoda impahla phandle kwelizwe njengoba eleZimbabwe lingazihiqizeli ezayo impahla. Omunye wabo ngumnumzana Edwin Ndlovu, ilunga lebandla le-MDC.
Kukhanya ubunzima buya phambili elizweni lakithi leZimbabwe. Ukukhipha kwabo ke i-US dollar laborandi kakuncedanga lutho ku-Western situation ngoba abantu lokho besihlupheka nje akula bungcono esibubonayo. Bahamba kasesebhoda ungenisa imota bafuna ubhadala i-US dollar imali nxabe sithi bona sebebhandle i-US dollar ke baqamba amanga ngoba bona uhulumende lokho ekuthatha ama-services akhe i-US dollar, i-duty lesibhadala i-US dollar, ababanjwa i-VID lamapholisa ebhoda lase babhadala i-US dollar, lama-rates laba besithi asesehla e-US dollar le-bond kakwehlanga lokho kukhwela lokhu ku-900 something i-US dollar lokhu ku-50 something i-rand akula umehluka kwehlanga lutho.
UMnumzana Chuma ugcizelela ukuthi okuqakathekileyo yikuthi abantu besekele inhlelo zikahulumende okwenzela ukuthi zisebenze.
Into esidingakala ukuthi na yini ngabe siyasapota into leyihle ukwenzela ukuthi kona ulimi wethu ube ngcono kusasa, ngoba thina yinto esingakubulala konke lokhu ngokuqala ube yizinto idinga imikhula yethu ama-black market rates nanana seziphizima ezitaladingani o-trade gold bakuwo-forced to be harare ngane sesisenza kona kwama isukuze yikuzivulana sodwa lokwana aso ukuthi nikesiyakusila omunye umuntu sabe sizivulana thina sodwa. So sokufuna ukuthi abantu babe lo mbono wokusekela into le ukuthi ihambe ukwenzela ikusasa yethu, ngoba nako futhi kuzanceda kusasa, ngoba nto yabona thina kate siyivila ama-experts ebesengizimbuka yengoba ebedula kakhulu ngenxa yokona into yethu yonke intengo ilinganiswe so abantu ukuthi i-exporteli South Africa yona esebenzisa irandi ile equivalent 1:14 when isebenza u-1 wangikhona ngapha, so kusuka kube nzima. Manje singaba nedola lethu so kungaba lula ngoba nathi sesezingena within i-competitive range nanamina siyabe sesirate imali yethu le-US dollar, okuzoimprova-ke ukuthi sicaleke ukuthola i-foreign currency le isidinga kakhulu engihamba-ke iyobhadala ozesa iyobhadala ofuyeni imfuhlo yokudla kamele ndlala njengakathesi kuvela ukuthi kuvela esinqubeni sonalesi esifakwe i-finance minister esokudlula asikhipheni imali ingaphandle isebenzise-ena.
Usiba Lukhulu webhanga lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangotya usethembise ukuthi uhulumende kaseyikusungula inhlelo mahlayana abantu bengakwazi ngoba yikho okubangela ukuthi abafuna ukuzotshala imali elizweni bengamthembi.